izizalo zeZimbabwe zamukela uhlelo lokuthola amandla kagesi avela elangeni. NginguMatalitso Mwandu ngilipha udaba lolu ngiseHarare eZimbabwe. Phezulu kophahla lwendlu lukamnumzana Thomas Phiri endaweni ehlala abaningi eWesley esikoleni seHarare kulezi zenge elidonsa amandla kagesi avela elangeni. Loba nje izenge leli lilincane liphathisa uPhiri ukuthi adle udla okudumalayo ngesikhathi udubo lokusilela kwamagesi elizweni liqhubekela phambili. UPhiri uthi le yinto ayiqakathekisa kakhulu kuntu zonke aseke wazithenga empilweni yakhe. Amazenge la adonsa amandla kagesi elangeni abizwa ngokuthi ngama-solar panel ngezinye zezinto esizitholakala ngobuningi kweleZimbabwe ezivela kwele South Africa, eGoli kanye laseChina. EleZimbabwe seliqala ukubeka imali kunhlelo zokudonsa amagesi la. Ugatsha lukahulumende oleZimbabwe Power Company ngenyanga kaNhlangula lubike ukuthi luphakathi kohlelo lokuletha amandla kagesi avela elangeni afika 100 megawatts esigabeni seGwanda. Le kuyindlela yokuthi ilizwe lithole amagesi eneleyo. EleZimbabwe lithola amagesi avela emalahleni kanye lasemanzini, kodwa lehluleka ukutholisa uzulu amagesi aneleyo lokusobangele ukucishwa kwamagesi nzuku zonke. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority, iZERA, luthi ilizwe leZimbabwe lidinga amagesi afika isilinganiso se-2500 megawatts ngelanga, kodwa lona lithola amagesi afika 1200 megawatts kuphela ngenyanga. Imizamo yokuthola amagesi avela elangeni sokubone abamabhizimusi abavela kwele-China bona asebephakathi komsebenzi wokuqhelisa izititshi zamagesi esedamu le-Kariba kanye lasewanki akwenziwa khona amagesi amalahle. Isiphathimandla esibona ngendawo zamagesi, umnumzana Elton Mangoma, uthi indawo lapho okumele kwakhiwe khona izititshi lezi zamagesi avela elangeni sezitholakele esigabeni seGwanda kanye leZwishabane, kodwa imizamo yokuthola abantu abazaphiwa umsebenzi lo wamukelwe ukonona sokulokwesabela ukuthi inhlelo lezi ezintsha lazo zilakho ukuhlangana lobunzima obufanayo. Umnumzana Tim Limbikani oyingcwethi kwezomnotho uthi uhlelo lokudonsa amagesi avela elangeni lulakho ukuphathisa ukuthuthukiswa kwamafeyidali yona ahlaselwe kakhulu ukucithwa kwamagesi. Balokusabela ukuthi ngesikhathi evele esihluleka ukuhlawulela amagesi la avela elangeni kumele achiphe ngoba iningi lisehluleka ukuhlawula into ezifana lamanzi. Amagesi avela elangeni akhangelelwe ukuphathisa njalo ingatsha zokulima lapho abalimi abahleli behlaba khona umkhosi ngokusililwa kwamagesi. Inhlanganiso yabalimi eye-Commercial Farmers Union ithi amandla kagesi avela elangeni ngenye indlela yokulungisisa udubo ababhekane lalo. Abalimi sebecele uhulumende ukuthi alise ugatsha lwezisa ukucisha amagesi.